Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uthando nokawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulu kandaba holamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku 21 Julikazi 2023 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, intatheli zendaba yesizalwane saseNigeria uDavid Hondyin uvinjwe ukungena elizweni ngohulumende weZimbabwe.
Njengoba uhulumende esithi umthetho kusho ukuthi kufanele ulandelwe, kodwa kukhona ukuthi maybe ngabe bamphethe ngcono, hatshi ukumdithena owesikhathi esidawe kangako. Lokhu kwenza ukuthi noma umthetho umuyalisile ukuthi engene kwelakithi, indlela esimphethe ngayo layo kayilunganga.
Ababhalisa ukuncintisa kukhetho oluzayo besithi bamele ibandla le-CCC, kodwa kulabanye abamele leli bandla ngokusemthethweni babikwa sebebambisana lebandla le-ZANU-PF ukugcona abe-CCC.
Inkinga esesibhekane layo yikuthi kulamalunga aweZANU-PF asehamba edabula amaposta, njalo kugoqela labo asebesebenza le-ZANU-PF kodwa bezenza ama-candidate awe-Citizens Coalition for Change.
Lanxa uhulumende esithi iningi labantu elizweni alisachithelwa amagetsi mahlayana ngenxa yokulungiswa kwesitishi sika Unit 7 lo 8 eWangethemal Station, ezinye izakhamizi zithi zilokhu zingatholi amandla kagetsi.
Lokho kushisa ngathi lapha kobulawayo yindaba yokureplace ama-cables ayebejojiwe.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Abantu baveze imizwa ehlukeneyo ngokwaliswa ukungena kweZimbabwe kwentatheli zindaba isizalwane saseNigeria uDavid Hondyin ngemva kokuphoselana aqatha enkundleni yeTwitter phakathi kukahulumende lale intatheli zindaba. Okuningi asikuzweni kwintatheli zindaba yethu uTobias Mudzingwa.
Intatheli zindaba leyi iyalelwe ukungena kweZimbabwe ngolwesithathu ngoba ibikwa ibingela imvumo yeVisa edingakalayo kuzethekeli ezizizalwane zaseNigeria. Kulokho akulobe enkundleni yebulenjini eyeTwitter kuthange, uDavid usole kakhulu izisebenzi zeZimbabwe zaselingweni zendizamchina eseRobert Gabriel Mugabe Airport esithi bamumise okwamahola angafika ayisishiyagalomunye 9 hours ehofisini ekade inuka ingelasambuzi, bengamchasiseli ukuthi ubezamele ebuyele sikhathi bani kibo. Kodwa unobhala ogatsha olubona ngezokwethulwa kwemibiko umnumzana Nick Mangwana uthi bekuqondile ukuthi uDavid avinjwe ukungena kuleli ngoba abogatsha lwendaba zasekhaya bebelandela iziqondiso zomthetho wokungena elizweni kwezokwethekelela kwezizalwane zaseNigeria.
Sikhuluma laye uthe ubebuye ukuzovakashela umngani wakhe ubengekho emsebenzini. Ukuthi intatheli zindaba kunandekaanoanafanelanga ukungena kuleli ngoba imithetho ithi nxa izizalwane zaseNigeria kumele belevisa uphuze ukubuyela ngakibo ngoba indizamshini yabuye ngayo iphangisile ukubuyela yena esakhulumisana lezisebenzi ze-immigration. Engalungisa amaphepha akhe uyenelise ukuzovakashela ngoba zixoshi zethekele njengelizwe.
Unobhala jikelele wenhlanganiso yentatheli zindaba eye Zimbabwe Union of Journalists uPerfect Hlongwane uthi njengenhlanganiso kabenelise ukukhuluma ngalolu daba njengoba uDavid ubebuye eZimbabwe ukuzozilibazisa hathi ngomsebenzi.
Kodwa engafuna ukukhuthaza ukuthi abantu nje kungakhathalekile ukuthi sizintathele izindaba, kufanele sazi ukuthi ilizwe linye ngalinye lile mthetho yalo, ngakho kufanele ukuthi silandele leyo mthetho.
Kodwa enye njalo intathele izindaba engafunanga ukuvezwa igama ithi ukuphoselana amqatha osokusenzakala ezinkundleni zokuxhumana lokuzilibazisa ezinjenge Twitter kulakho ukuphazamisa umsebenzi wokwethekelelwa kweZimbabwe.
Intathele izindaba leyi i-award winning journalist lokulithuba lokuthi akhulume kuhle phezulu kwelizwe lethu, especially nxa ebuya on a visit nothemsebenzini. It's unfortunate ukuthi izolo ubesekhuluma esithi kasaphenduki eZimbabwe. Lokhu kulakho ukwenza ukuthi abanye abamlandelayo abangafuna ukubuya kuleli bayekile ngoba besesaba ukuphathwa kubi.
Ingcweti ecubungula ezobudlelwane lamanye amazwe unkosikazi Gertrude Sizinda uthi udaba lolu lwalumele luphathwe ngobunono obukhulu hathi ukuthi luchaywe enkundleni yeTwitter.
Njengoba uhulumende esithi umthetho kusho ukuthi kufanele ulandelwe, kodwa kukhona ukuthi maybe ngabe bamphethe ngcono hathi ukumdithena wesikhathi eside kangako. Lokhu kwenza ukuthi noma umthetho umuyalisile ukuthi engene kwelakithi, indlela esimphethe ngayo layo kayilunganga.
Ubuye njalo unkosikazi Sizinda wathi isehlakalo lesi sibeka sobala ukuthi amazwe ase-Afrika kumele adingisise ukuthi bayawafuna na amavisa ukuze izizalwane zabo zethekele amanye amazwe kungela nkinga ezinje.
Asikhipheni amavisa lawo, senelise ukuvakatshelana ngendlela elula. Imali yonke bezayichiya lapha sibuyele layo. Uhulumende base-Afrika abakhiphe amavisa lawo.
NgoLwesithathu uHundeyin uze wenelisa ukuya kwele Ghana lapho asehlala khona njoba wabaleka kwele Nigeria ngendaba eziphathelane lezodlakela. Kodwa uyafunga ukuthi akasoze ephenduke kwele Zimbabwe ngendlela aphathwe ngayo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mutsingwa.
Siyabonga Tobias.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivote.
Ababhalisa ukuncintisa kukhetho oluzayo besithi bamele ibandla le-CCC, kodwa kulabanye abamele leli bandla babiwa sebebambisana lebandla le-ZANU-PF ukugcona abe-CCC. Abantu laba okuthiwa ngama-double candidates babikwa basayinelwa amaphepha okuncintisa ngabantu abangasoziphatha amandla zebandla le-CCC. Sixoxe lomsekeli kamgcinisihlalo webandla le-CCC esigabeni seMathebeleland North, umnumzana Jabulani Hadebe, ozancintisa kukhetho lokudinga ozamela iNkayi South edalele iPhalamende. Saqala ngokumbuza ukuthi uhamba njani umkhankaso wabo.
Umkhankaso usuqalile kakuhle njalo sisenza ama door to door ama ward wonke aweNkayi South. Inkinga esesibhekane layo ukuthi kulamalunga awezanu PF asehamba edabula ama poster njalo kugoqela labo asebesebenza lezanu PF kodwa bezenza ama candidate awe Citizens Coalition for Change abayibo ababhalelwa amaphepha okungekho emthethweni. Labo abadabula amaphepha batholakala ku ward 25, ward 14, ward 16, ward 20, ward 23. Onguye esikhangelela uThabe ngukansila ku ward 25 uMduduzi Siziba uthi labo abayibo abancintisana laye ngokufanayo kwenzakala into efanayo ku ward 14 lapho esilobaba uLaxon Chuma onguye icandidate ye Citizens Coalition for Change. La ku ward 16 lapho ule candidate yethu uStephson Khumalo laye uyakhala ngalabo abadabula amaposter. Kuthi njalo la ku ward 28 lapho esilobaba obizwa ngokuthiwa nguNobuthelo Moyo laye uyakhala ngokudatshulwa kwamaposter kusenziwa yilabo asebehamba lezanu PF bencetsana lezanu PF ukwenza lokho kuganga. Ku ward 20 okulomama uDuduzile Ncube, la ku ward 21 okulomodius Fuzane, la ku ward 30 okulobaba uNdodana Mpofu, la ku ward 22 okulobaba Mateo Ncube labo bayakhala ngokuthi lapha bahamba khona befaka amaposter babelandelwa ngamalungu ezanu PF behamba bedawula lawo maposter ekhomayanga lasemkalati lapho eslow councillor wethu ka ward 27 uSthelo Dlodlo bakhala ngokuthi kulabantu bezanu PF abahamba besethusela abantu ukuthi lingavotela iCitizens Coalition for Change kuzaba le mpi lapha eZimbabwe leyo zozindlela zokwethusela akulanto enjalo ezayenzakala abantu abahambe bayevota bekhululekile bengela kwesaba
bakhona yini abesifazane abancintisayo njalo ungasitshela ukuthi liyabasekela yini ukuthi bathole izikhundla
silabo mama ababili abancintisayo ukuba ngama councillors eNkayi South silo mama uAngel Rose Banda Selepi otholakala ku ward 17 siphinde sibe lo mama uDuduzile Ncube oku ward 20 ngithanda ukukhuthaza abantu abaningi ikakhulu abangomama emdlawuzweni pawu 1 pawu 2 lesesemba laseguqeni jingeni machuzula lasenkunzini ukuthi lapho okufake khona umuntu ongumama sihambe sonke singabomama siye kuma ngemva kwakhe simsekele umama angene ekhansilini ngenxa yokuthi nguye umama ozawemela izikhala zomama bonke eNkayi South le ndubo zonke ezibhekane labo mama lemizi yonke nje etholakala eNkayi South jikelele sesiqalile ukwenza ama workshop awukufundisa omama abalesifiso sokukhokhela bengena ezikhundleni besiba ngokhansila ngikhuluma nje ngesonto edlulileyo besile workshop eNkayi yokufundisa omama abalesifiso sokuphatha besiba ngokhansila engithanda ukuthi ngiyukukhuthaze iNkayi yonke jikelele ngiyokuthi singene emkhankasweni kulokuthula sibambane sibe munye njengamankayi amahle okombangazwe kuzadlula kodwa iNkayi izahlala iyinkayi yinye kungakhethelekile ukuthi umuntu usekela liphi ibandla kwezombangazwe
lo ke ngumnumzana Jabulani Hadebe umsekeli kamgcinisihlalo webandla le-CCC esigabeni seMatabeleland North asenelisanga ukuxoxa labezano PF
Asambeni madoda siyovota
Asambeni madoda siyovota sivotele inkomo
Asambeni madoda siyovota
lanxa uhulumende esithi iningi labantu elizweni alisachithelwa amagetsi mahlayana ngohlelo lwepower shedding ngenxa yokulungiswa kwesitiji sika-unit 7 lo 8 ewangethermal power station izakhamizi zithi zilokhe zingawatholi amandla la ngoba kwezinye indawo alokhe ecitshwa amagetsi umeli webulawayo edalele ephalamende unkosikazi Jasmine Tofa okukomidi ebona ngeziphathelane lamandla kagetsi kuleli dale uthi uunit 7 lo 8 abakalungi okupheleleyo njalo lokhu kuzabangela ukuthi uunit 1 lo 2 baphange bengasasebenzi okuza kwenza uhlupho lokusilela kwamagetsi luphenduke njalo utshele usithandekile emhlanga westudio 7 ukuthi olunye uhlupho ngolokwebiwa kwemichina yamakebhuls osekubangele ukuthi inengi lihlale emnyameni
yesibili amagetsi kwamanye amalanga ayabe khona kodwa okukhona ukuthi khona u-unit 7 no-unit 8 laba kukhanya ngesilungukutha kwakho constant i-ministry of energy ithabe masinyane because ilo-unit 7 no-unit 8 basaqalisa kusaba okuthiwa ngama-teething problem kumele ngakuthiwa kuyayengezelelwa ilokuzeni ukuthi amagetsi aba maningi njengoba kulama-teething problems u-unit 1 lo-unit 2 madala kakhulu ngathiwa lawo bayafaka imali ku-unit 1 lo-unit 2 because sebeqede ngama-teething problems sizafica ukuthi u-unit 1 lo-unit 2 bazaba lama-problem ama-breakdown njengoba kuqanda kulezi insuku amagetsi ayafunakala kakhulu ayadonswa kakhulu ufica ukuthi amagetsi one day aphezulu one day aphansi olokho kuhlupha ngathi lapha kobulawayo yindaba yokureplace ama-cables ayabe ejontshiwe uzafica ukuthi abahlali bakobulawayo lokho-ke siba ne-problem yokuthi bathole ama-replacement cables or kwesinye isikhathi bayawabhadalela ama-cables ona lawo izesi ingaba-refundi
kuyini okungenziwa kahle kahle ukwenqabela ukutshontshwa mahlayana kwama-cables lawa
SITU recommendile kunokuzeni Ministry of Power and Energy ukuthi kona bahavese bathathe ama copper cables akhona bathethi wonke bareplace ama cables lawa amatsha afakwa instead of ama copper cables. Yikho okuzoyenza ukuthi kungabi le problem yokuthenjwa kwama cables la yenzakala. Angazi ukuthi kuyini okubamisayo ukuthi bakwenze khonoko.
Yes, siyabona njalo lokuthi labo abatshontsha imitshina le yama cables begwetshwa iminyaka eminingi ejele, akuncedisi yini lakho lokho?
Sithola ukuthi iningi labantu ababanjwayo babagwetshwa, balutshwane abagwetshwayo. Uzafika ukuthi khona koBulawayo yikho kutshontshwa kakhulu kakhulu ama cables, uzafika eWoodville kakhulu kulama cables, ungahamba kuma groups nje zonke kuyatshontshwa ama cables Benside kuyatshontshwa ama cables ezindaweni ezijiyeneyo ama cables ayatshontshwa. So kumele kube nesitshengiselo esizayethusa abantu abatshontshayo ukuthi ama cables angatshontshi umuntu yangena ejele.
Kodwa singathi kahle kahle isimo samagetsi sesingcono elizweni
ngakathesi i-load shedding iba khona. Mina ngihlala eMachamhlophe, izolo bekule load shedding, ngizwa abanye abantu labo bekhuluma kuma groups ukuthi bane load shedding. So kutho ukuthi njengoba ngithile sithabe masinyane, kwesi sikhathi uzafika u-unit 7 lo unit 8 kumele bayenze the 300 megawatts per day, kodwa kwesi sikhathi uyathola bayafika kulevel yona leyo, kwesi sikhathi bayehle kakhulu.
Hello ke ngummeli weBulawayo edalele eParliamente unkosikazi Jasmine Tofa okukomide ebonayo ngeziphathelane lamandla kagetsi kuleli dale, ubexoxa icingweni losithandekile mhlanga weStudio 7 ekhona le kweBulawayo. Inkampani ebona ngokuphathelane lomlilo wamagetsi yeZimbabwe Electricity Transmission and Distribution Company ithi iphakathi kokufundisa abantu abagoqela abantwana ezikolo ngokuqakatheka kokuwalondoloza. Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi uMongameli Emmerson Mnangagwa uthi ilizwe selizamisa ukusetshenziswa kwemali yakwamanye amazwe ngoba idola leZimbabwe selilesisindo esithe xaxa. Iphephandaba lobulembu elezimlife.com lilodaba lokuthi ozancintisa ezimele kukhetho lokudinga ozamela isigaba seMwenezi West uMnumzana Tafatswa Shumba wethesa umkaMnumzana Isaac Moyo umholi wamapholisa NCTA we-CIO uPriscilla Zindari Moyo umlando wokuchisa imota yakhe. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Njani emsakazweni basazi beStudio 7? Hayi, mina ngunkosi ngifana kamlangi ophuma endaweni yaseNkanga, ngifana kaDlamini. Ngithi mpingelele kakhulu abalaleli labasakazi. Kule nto mina engathiya nihlupha kulobaba lo othina othiwa ngumbongeni othi kube enkayi ethi izinto ziright. Umgwaqo ahambe ngawo yiwuphi akhuluma ngawo uthiwa uyalungiswa sibhizi sihamba kuDusty Road, sihamba kade samabhasi wonke abalekile estrating ngaitaren, sihamba vakene road ebalekela wona amagodi ukuze ayethuthe enkayeseni. So yena uthi ubehamba kuphi umgwaqo lubaba? Ubaba ukhuluma into abangaziyo. Kathe sani bakhala ngamanzi ewange elefolos, amanzi ababe khuluma ngawo ukuthi into ziright hambe kulayikhorela kuyini abakwenzayo. Kunokuthi ekhuluma ukuthi hayi mina sibili angisho ukuthi ibandla lami kuyalungisa but ngiyalisapota ngoba ngifuna ukuvotela. Ungakhuluma amanga ukuthi izinto ziyalungiswa, izinto bezingalungiswa. Ungathi into zifike zimoshakele, so ilizwe lingamawoba uyekhuluma ukhuluma ukuthi into ziright mina baba hayi azinuka makhwapa
eh linjani studio 7 linjani basazi becwabahle lapho ngithanda ukuzama ukuphendula la madoda aseloke zama ukubehlasela lo ndodo okuthiwa ngugift isonduku no madoda telani ukuhlaselana lo gift lisethulwa izani hlaselani izani lapha ku studio 7 sikhuluma imbono yethu so ngasizikhulumela imbono yethu yekelani into zenzo ukufuna ukuthanda ukuhlasela abantu bezikhulumela imbono yabo vele yona i-MRP kuhle kuhle ngamandlwane lingaze lithi ugift uloyi wabaloyiweyo yini le-MRP yenu yini eliloyiweyo ngoba lifuna ukuthi libuyisele emuva ngento zenu ezingelangqondo but yen le i-MRP yenu leyo vele akulangqondo lo mqondisi wenu lokho lingaqali ukufuna ukusethusela abantu be-MRP lingasethuseli vele sina sikhuluma imbono yethu landela wethu amaphati lani sikhulumaneni imbono lihlukane lo nto lufuna ukwethuselana lo gift uyindoda gift liqhawe ungezwa beqalisa ukuhlasela so ngiyabonga
studio 7 labalaleli labasakazi bonke siyalibingelela ngegama elihle ke nihlale phezu kwendawo hlobo zami ezinhle kasivotenini mhla ka-23 Agasti singakhethani ngomhlobo sicela utshintsho nje just lodwa utshintsho asivotenini ngobuningi bethu mhla ka-23 sike sifakeni intombi entsha sizobona la intombi entsha ukuthi izasebenza njani ekhaya asifakeni utshintsho kodwa utshona sikhulumisana ngokuthi lishona lindebele thina sifelizweni elilodwa kuzasisa ngaphi kuzasihlekisa ngabanye abantu futhi singasenzanga lutho asivoteni yalikhuthaza asivoteni mhla ka-23 wonke umntu abekhona siyevotanini asiyevotanini asiyevotanini ngiyabonga
alo studio 7 yebo linjani lapho nami ngifuke ngifake wami umbono lapha kathi bathini izanu pfu leyo ithi yona ayisivaleli yona ivalela yona ithi wine kudala iwinani shoni ikhuluma nje bekhuluma into onyaka kabakho kabaphume kangene umfana kangene yimi udla kubi ilapho endaweni yaseluwagwele edimbamiwa
balaleli labasakazi bonke linjani siyaphila ake ngedluliseli umlayezo engizwa abantu ke bebabaza bebabaza into engayisiki abadala ma behamba beya kwenye indawo kumbe baya efosi bathatha abantu bomhlawulezo kuthade kula mabhasi angu-500 akade ethwala abantu kuzindawo zonke zelizwe ebasakhonapho uzokhanya ngani yisapoti yabantu abaningi kade asiyosapoti engxeke kulona leyo ndawo kade kula bantu akade bekwana 80 kuphela abantu bavele kumagumbi amane wonke omhlaba umdala lapho yakhona uhamba le nkulungwane zabantu lapho yakhona uhamba amabhasi amlandela le nkulungwane zabantu ukuze abone ukuthi ulesapoti ukubona njani labo badelela othi yena kabala sapoti bahamba bodwa kuphela uyazibambela umuntu wakhona eyedwa kuphela eyefcana abantu bengabakhonapho nxa usiye endaweni hambe uyethola abantu bakhonapho usiza kobulawa ufica abantu bakobulawayo uyegweru ufica abantu begweru uyemashwingu ufica abantu bemashwingu uyemtsari ufica abantu bemtsari awukuthwala kwesikolo selupani ngaphi ngaphi ebhayidi bridge ubasa kuleyo ndawo uthi ulesapoti asiqiniswa hayi lo nyaka kuvele ungani kufuna ukummela amaqhinga asemphelele umdala
salibonani basakazi bestudio 7 ebengelela labalaleli hayi siyamxolisa udade u-Anastasia sekhuleka la ukuthi unkulunkulu ngangamvikela ngazo zonke izikhathi ngokuthiwa kwakhe ngabalandeli bezanu PF le vidiyo etshengisa obala ukuthi ngabe zanu PF thina esingamxwayisa khona yokuthi sekumele ananzelele impilo yakhe sengathi ehambe kuyashuta amavidiyo ezobona kuthiwa kule moto efike yamthatha ehambana kube yikuhamba kwakhe emhlabeni ngoba uphonyathi uyakwazi ukuthi usebenza la mapholisi omanye la acathisa abantu la uphonyathi uyabeyazi vele idile yenziwa izanu PF but ngelinye lamalanga inkosi izoqhakaza mina mbona ungani kuthiwa akulanto engaphiliyo emhlabeni la izanu PF ingungusi ukukhala kakhulu kuzadabu ngiyababona nxa besenza amarali abo noma umabutho besithi abantu babejabulile abantu bafosa kade futhi umnanga kuthetha abantu abadampa ezakale amabhasi abathwalanga bonke abantu ababasusa emaswinko langaphi ngaphi bebasezakale abanye basuka lezisi ngenxa kuncenga ukudla lokulala ngoba badantsiwa abalamali yebhasi befosiwe ukuthi lihambe emaralini abantu bafosa kanti umnanga kuyesabantu kuyenza irali labantu bendawo thina sihamba senza into irali labantu bendawo sibathwalise nzima njengebandla lethikithi kodwa uzothiwa ithikithi sibathele sibathile abalali kathi sizandisa amalungetha kobulawayo bafuna ukuthi ekhithwe bengakhontesti ukwenza ukuthi bewine basesaba thina njengebandla lethikithi nxa sibabona benza njalo sithi amagwala yibo basaba thina ibandla le-structureless ukulwa khonokho abakwenzayo lokusebenzisa i-state agent lokusebenzisa amapholisi indawo zonke lapho ohamba khona umuntu esisikumela kotho bafuna ukuzama ukufaka ifiye ebantwini ukuthi abantu besaba umuntu o-structureless nxa i-structure siwinise kanti besabani kuwo ngoba thina kakhula structure kumele sizive phambili nge-TCC lonyaka kulonyaka
studio 7 sanibonani
hayi ngithanda ukukhuluma ng
nalo baba uthi yena owesane lo uthi uhlasela ilungezo ngubani yenze ukuthi ukhule. Hayi, abantu besane bajaya abantu abavela kubona bayalela.
Ye, Studio 7 lisana njani bakithi? Lisana njani basaza bethawahle? Ye, kathi senzani ku Studio 7 ama audio tangasadlala? Shuwa lokho agcina ngo 2022 ukuthi edlalo shuwa yini kathi esayibonayo ku Studio 7? Hayi, basazi ukuthi hayi, lingasilahli njalo noma silakalandeli abaningi ne Studio 7. Thina udala sithiwa sivuka le Studio 7 from ngama 2000. Siloke siwa sivuka lani selisidampa namhlanje. Singayenzi njalo basazi ukuthi abahle into impawule ngalaba besisisi laba bathi ye umqondisi kazaziwe wathi wathi hayi man. Abantu be TCC mana abafocus laba focus khona. Thina singenele presidential kathi sibaphazamisa ngani kathi thini emara phezu baphazamisa kuphi? Ngoba singenele presidential abahlalela abahleli khona mosi nje price yensamba. Umuntu bahlalela ahleli khona thina sizihlalele sayidini la esihleli khona. Asizange sithi angenele presidential. Thina vela singenele presidential. I-TCC ayifocus entweni eyenzayo ihlukane lathi ihlukane le MRP besuka ayi. I-MRP ayikho lala egudluzana khona le TCC. Abazulekele bezule mabe wena bezulile. Behlukane lokuba lokho bethi MRP this. Yeye umqondisi lokhu yeye kwathi hayi kukhomba ukwehluleka khona lokhu ukuthi uhluleke ukuze ukhombe omunye umuntu. Hlukanani fokasani khona lapho ukhamisa la ma-MRP efocus kumqondisi bheke phambili. Umunye uhambe indlela komunye yakhe hayi simtshela kanjani ngothuli kathi skiyezi bayengizekayo ndoda ebenazinjalo.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Okwamanje ke sizwe udaba oluveza imbono kahulumende wele Melika.
Kusukela ekuqaleni kokungena kwele Ukraine elizweni elingumakhelwane eliRussia laqhuba ucubu ebantwini makhaza bakwele Ukraine. Kulobufakazi obuningi obuveza umbhuqazwe obugoqela ukuhlasela izindlu zabantu makhaza, ukubalisa izikolo lezibhedlela locuku kubantu abangekho kubutho. Nxa kusiza kwezemithetho lokuthoniswa kulezigaba ezinhlanu zokuxazulula lokhu, kutsho ummeli welemelika kwezemithetho emhlabeni jikelele u-ambassador Van Schaak emhlanganweni oqhakathekileyo. Okwakuqala, kulo mthethwandaba womhlaba oyi-International Criminal Court, sesibone umtshutshisi welizwe u-Attorney General ethatha amanyathelo abuqala esenelisa ukwethula amasamanisi amabili kuziphathamandla ezimqoka zakwele Russia ezikhangelane lokususwa kwabantwana kwele Ukraine lendawo ezahluthunwa kumbe ezibuswa ngele Russia ikakhulu endaweni ezikude abantwana bethathwa ngezinye imuli zakwele Russia kungakhathalekile lokuthi balabazali babo abafunayo ukuthi baphenduke ekhaya. Okwesibili, kulezinye indaba ezisemthethwandaba wakwele Ukraine kutsho u-ambassador Van Schaak, inhlanganiso ebona ngezodlakela eye-Atrocity Crimes Advisory Group engumanyano welemelika eleBhilitane lenhlanganiso ye-European Union isebenza ikhonale. Sithumele ingcwethi ezimbalwa ukuthi zisebenze lezakwele Ukraine ukuthi zicubungule inqwabanqwaba zobufakazi bombhuqazwe lezinye izehlakalo zodlakela. Okwesithathu, amazwe akwele Europe asecubungula izehlakalo zezigilamkhuba lezi ezingafinyelelwa ngamazwe la. Okwesine, indawo yamazwe lapho angaletha ubufakazi obungabophisa iziphathamandla ezimqoka zakwele Russia ezibangela ucuku kwele Ukraine yavulwa eHague mhla ziku-3 ngoNtulikazi. Okokugcina, umtshutshisi wele Melika usebumbe iqula elizahluza amacala umbhuqazwe elithiwa War Crimes Accountability Team kumbe WOCAT kutsho u-ambassador Van Schaak. Sesisungule iqula elicubungula amacala alokwenza lele Melika bese siqhubekela phambili emthethwandaba yakwele Melika phansi kwemigomo esungulwe lidale le-Congress. Ngabe ele-Russia lingahlaselanga elakwele Ukraine, ngabe asiboni amacala ombhuqazwe esenzakala kutsho u-ambassador Van Schaak. Ngokunjalo, kuqakathekile ukuba ele-Ukraine libone amacala la ethoniswa.
Okay, bekuludaba oluveza imbono kahulumende welemelika. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Intatheli zindaba isizwalane saseNigeria uDavid Handane uvinjwa ukungena elizweni nguhulumende weZimbabwe. Amabhalisa akuncintisa kukhetho oluzayo besithi bamele ibandla le-CCC kodwa kulabanye abamele leli bandla okusemthethweni babikwa sebebambisana lebandla le-ZANU-PF ukugcona abe-CCC. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi libe lempelasonto elithukela, asidibaneni njalo ngomvulo ekuseni. Kodwa silazo ntambama kusihlwa ngo-past 7 sokuzonke.